Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi kumele eleZimbabwe livumele ukuba bavote besemazweni atshiyeneyo kukhetho lwelizwe. Bathi bakhathazwa ngokwethulwe ngumnumzana Patrick Chinamasa obambe kwesikhatshana uhlangothi olubona ngokukhanga abantu ukuba bangene kubandla lezanu-PF othe abahlala kwamanye amazwe kabasuze bavunyelwe ukuvota besemazweni atshiyeneyo nxa kungesulwanga izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu-PF ngamazwe entshonalanga. Unkosazana Barbara Danyanyiwa okubandla le-MTC Alliance uthi kumele bavunyelwe ukuvota abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
I-diaspora vote ayilani lama-sanctions. I-diaspora vote lilungelo labantu abahlezi e-diaspora ukuthi bavote. Ikhona la ku-constitution yeZimbabwe. Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase-diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition. Akula muntu ose-diaspora ongavotela izanu ngoba bonke babaleka ekhaya bebalekela izanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthulisi Hanana okuhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation osanda kubaleka eZimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuyamangalisa ke nxa sesizwa uChinamasa sithi abantu ukuze bathole i-diaspora vote kumele i-America iqale ikhipha ama-sanctions. Okokuqala, kukhawuliselwani abantu abangayisibo abafaka ama-sanctions? Yikho kumele siqale sesikubuze khona ukuthi kanti ilungelo lami selingathathwa, sengalithathelwa ngenxa yokuthi iZimbabwe lama-sanctions. Okwesibili, amazwe afake alama-antifake iZimbabwe ngaphansi kwama-sanctions malutshwane singawabalisa. Alubana izanu uqinisile sibili ukuthi bayafisa ukuthi diaspora vote bekhona ngempela bebezakhetha ukuthi hayi kulamazwe asenzela kuhle njenge-South Africa. Umnotho welizwe leZimbabwe uyeyame uqamele phezu kwe-South Africa. Aluba bebeqinisile sibili ukuthi diaspora vote bayayifuna bebezavala ingxenye kubo-America labo-Britain bavule kubo South Africa lapho Botswana lamanye amazwe iZimbabwe lobudlelwane lawo sibone ukuthi ngabantu abaqinisileyo.
Kodwa umnumzana Joseph Juma okubandla lezano PF uthi kunzima kakhulu ukuqhuba ukhetho lweZimbabwe kwamanye amazwe ikakhulu kulawo afakela inkokheli yebandla lezano PF izithezo zenotho.
Akula mntwana oyisizalwane seZimbabwe isaliswa ukubana sibuye ekhaya ukuzovota ngesikhathi sokuvota siyenze lokho okulilungelo laso. Kodwa lokho okubana kufakwe phandle njengoba kutsho layo ukubana hayi xa bengasusa ama-sanction kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana ngaleso sizathu kube sosiba lula ukubana uhulumende afake ama-voting ngaphandle kwelizwe leZimbabwe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sebelesikhathi eside becela uhulumende ukuba abavumele ukuthi bavote kukhetho lwelizwe.